Sika disenda ba ku VOA Ndebele.
Ngali fuka njani intokazo mohle siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be MDC abavalelwe ejele lekami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Uthi yena kule information ekade kuWhatsApp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elasa enkantolo yaseyakoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikelakithi. Impuphu kayisekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadik. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapho e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Studio 7 isithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele lekami bazasuswa bayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqweta likaMzaca Ngulube umnumzana Ngobani Sithole utshele Studio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa ekhami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko eyethulwa kuWhatsapp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yekhami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise ekhami eHarare. Asothe ukuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakonfirm ukuthi hayi kuza kuyeHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisiphi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla wekani ukuthi kathi isizathu kuyini, uthi yena kule information ekade kuWhatsApp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseyakoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambisa eHarare. Nxa ngithi yakukhangela nje umcabango wangkhona okuphica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo ikhani maximum prison, ngako ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure ikhani maximum prison was going to be ideal, But into esuki dani se kuti lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwa umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla ukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho kuthiwa yiappeal luhamba njani
sacela iappeal kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshe umantshi owayedila le ndaba naleyo alibala liconfirm ukuthi yini sibese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba wen lapho uphakathi kuphakathi mfowethu ya awungeke nje kube konke kukhambele ukuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalapha and enye into akathi ngani akathi ngani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sosiyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo
mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela mnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwobulawa ayo umzaca ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliament kodwa ubika ubeselilunga leMDC kusiyaphela umnyaka odluleyo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele leKami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza
ngivele lokhu mfowethu injwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi besele ukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhuzeni emthiphanda lokhu futhi kwenzakala kulokhuzeni amadoda e-MDC ayedantshelwa amanga bebetshalwa ukuthi cha babulela uKing Gala zananzela uthi o-remember moyo labanye oswazi bahamba bayehlala echikurubi so lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi baliyosekelwa ngoba umama Thabita Khumalo abanye bebefika khona ngale so khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeeduzane bebaduduza khanya vele yindlela veleyo kubaswabisa loku bazwisa ubuhlungu
manje lizathatha nyathelo bani njengebandla
thina siyekele vele ubani usekelo uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RF sizabe sibanika usekelo ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi thina siyabe silokhu sibanika usekelo sibavakajela yaso sibakhohlwe abafowethu ngamacomrade ethu
ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yeKami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uke wahlangana yini laye umzaca ngulube labanye la abotshwa la
yena kasayenelisanga ukuthi afike othibananzelele ukuthi ubaba uNkululeko Sibanda oyisikhulumisi kamongameli u-advocate Chamisa ufikile khona hhayi laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini
Chris ngike ngahamba hamba endaweni ezimbalwa ikakhulu kwelakithi Mathebelele North lase-South. And umumo enguthole lapho ubusesabisa kakhulu. Ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifika eKhisimusini endaweni eziningi kufanele othi maybe abantu bebese bethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters. Kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu. Ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini. Abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi. So umume sikuwo mubi kakhulu ukuthi sesisale le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka yendlala.
Manje nxa sikhangela elakusasa, bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu?
Eqinisweni Chris, abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September, August September, bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall. Kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa. Kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kule zinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari. So kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo-soya beans. Lawo numumbu ungahlanyela i-short season variety wa 120 or so days, but isikhathi asikho.
Kanti khona kungaba kule sizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe, lona ilizwe lingelalutho, kungahamba njani? Kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation?
I-scientific explanation angeke isweleke. Ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone. And intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa. Kufanele yehle iziyefika meduko boBulawayo and so forth, but akuthembisi ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela.
Hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima. Kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kwisikhathi eside esedluleyo. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikula kithi impupho kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza. Kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impupho, ukuthi iphuma ngaphi, kutheni, beyithola njani, yimbuzo esiyehluleka ukuthi sizigcelilena kodwa siyazibuza nsuku zonke.
Kodwa ezitolo ikhona yini etholakala njalo itholakala sekutheni?
Iyatholakala ezitolo, itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo ithola ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labo ukuthatha izitolo kumbe labomaneja. Njele itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabintutshwane impuphu yakhona yena le entengo eneliswa ngabantu. Kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakalayo ezitolo edurayo yangikhona engeneliswa ngabantu.
Isilinganiso se 10 kg yenza malini?
10 10 kg, ingabe kubona 90 something khona lapho, 200 something dollars.
Le ngethengekayo kumbe ile dollar?
Le ngedulayo. Kodwa intengo eyitolo efanele ibe yethengwa ngayo le ekhiphe yakhona ngabo $45. Kodwa umkambo e-black market yayithengisa ibe $75.
Abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa?
Asiyazi, sibone bebotshwa. Asiyazi, sibili sibone bebotshwa ngoba lapho siyahamba siyezithengela ababe yichayile e-market. Abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigele ziphuphumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana. Asazi esizwe leli khothi okuthiwa ngumuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni.
Alo ke ngunkosazana Tendai Masocha, isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathintambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe omnumzana Wang Yi. Uyi osevakatshele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Afrika usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo, eZimbabwe kusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga i-coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze, ithuthukise iya phambili. Abakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lohulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyikuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaqala kukhulunywa ngawo mamegadilizwe kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lakhe kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungakutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ubevele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe. Ngabe kayanga vele kuphumuleni, akulanto phela akade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi loyana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi la aphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile, kubethwele nzima kanje. Ilizwe ngalesi sikhathi alidingi muntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangabe egamula ukuphumula kwakhe ezobona owe-China engelandaba lezintandane abafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuye abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kutsho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani ele China lona lilesifiso na sokuphathisa iZimbabwe, njalo nxa lingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa yiChina?
China ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akulamuntu oya ebudlelwaneni lelilizwe esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kulanto engazuzakala, ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizwe elizithethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zonke, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke ivume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi thina ama-megadeals laphazi lama-megadeals, kodwa imali ingezi elizwe, ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengalibabhela ilezivela kwamanye amazwe.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa namasosha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokuma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Bazivi Dube owejele leTikurubi. Iphephandaba leChronicle lithi uMusa weNkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga esithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani indedele emuva ngelitshiye silaleleke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona ngeWhatsApp.
Happy New Year, Studio 7, ninjani. Sisingekho thina ma VIP, sisekhaya. Manje sithatha phela ngeza South Africa, ezimba kumuntu yakangala 40. Ngiyalikhumbula nje. Ngiyaphila nonke. Yazi ngabe nanini nangikhumbula. Ningifonele.
Salibonani bantu babamthakazi. Ezimbabwe yonke nje jikelele. Mina igama lami nguNpofu. Mina kusuka kundanise. Ukuthi abantu abanjengabo babu believe gawule bakhuluma bephenduka nsuku zonke njengonwabo angazi ukuthi kusuka kuthini. Baya admit ukuthi ye izinto ziyahlupha bajike hayi izinto kazizi ikhulumende yilo mzamo wonke umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo le ungakhangela i-ishu yezikolo. Bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli, uzamela abantu. On the other side, ungakukhandisisa kuhle khona kasitsho ukuthi imali khona umbe lami ngitsho ukuthi imali ngilayo. Angilayo. Izinto zonke ziyahlupha kade izinto zonke zikhwelile. Kodwa isikolo eyiso lensika yabantu bethu esikhangelele khona ukuthi ikusasa abantu bethu ibonakale. Bathi izikolo zingakhweli. Bethu besenze njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo. Which means izikolo ziyabulawa okwamanje abantwana i-pass rate this year kufanele iyehle to the last. Angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho. Angikwazi. Angikwazi ukuthi bakubeka njani. And futhi ma ngithi ngiyakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunde emazweni. Sasa yibo futhi abantu ababo abasekuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantu abethu besithi abafundayo. At the side, but izikolo zingakhweli. Ake nitshele udaba lunjengepassport, khangelani ukuthi ikhwele okungakanani. Likhangele ezibhedlela, zikhwele okungakanani. Khangela ama-tollgate, ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona emisebenzi yabo le mibi abayenzayo. So thina sofanele sibulawele abantwana kathesi this year, sofanele sibulawele abantwana, abantu abethu bangafundi. Ngoba ama-resources, imoto isikolo sisebenza ngemali. I-bond paper wona ngokwayo yodwa ivele iyimalini ungayenza i-survey, i-textbook eyi-1. Ubona ngani ma ubhadale $100 wena e-secondary school. I-textbook iyimalini okokuqala. Please laba bantu, sicela bakithi kwabugawule bazame ukuthi bake basihloniphe bakithi. Izikolo most years, khona ezikhweze abnormal. They have to deal with those ones, abakhweze abnormal. But ezinye, abayekele sihambe le situation, please. Bangasibulaleli abantwana. Cela bazame bakuthi basihloniphe kwelinye ila, athole isikhathi. Ngiyabonga.
Selibonani muli eZimbabwe. U-Ed ma ukhuluma enselizweni lase-South Africa. Hey boys. Engihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le, inyama edliwayo le. esenzelwa abantu efaka umuthi ezidumbu kodwa inkosi iyangenela babithi ube seke silithandazisilizwela kithi sure uNkulunkulu angenele laba siphetheyo ngathi abalandaba ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo lathi asike sitholeni isikhathi sokubambana sibe yimbumba nje uJehova sisiza ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje
sangibonani bafakazi abahle nabalaleli lonke nje ngiphilani njalo wakwaNdlovu wakwaMlevu uyazi ukuthi mina personally ugamenti wethu ngimbona esehluleka kakhulu niyakusekela lokuthi amatitsha akabahlale phansi bengaye emsebenzini ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uteacher phansi angaziwayo kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kuteacher teacher kanakakelwe angikuholisa uteacher 1,000 pounds yini leyo lisazo elikhulu kakhulu lelo yabona uteacher ngumuntu osebenza nomphakathi kumele abonakale emphakathini njengomuntu uzoma kanjani efundisa abantu engaholi ugamenti wethu uyehluleka ehluleka kakhulu. Well asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona engathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha bengayindawo
mbona njani mbonani abantu bakithi linjani ngezindawo hhayi siyabona izilizwe liyaphela abantu bakithi kodwa kwabomnankaka waloko bantu bakithi kuzisa ubuhlungu kambe uvuka esima phambi kukazulu mpela utshele uzulu ukuthi udle umbhida kambe upresidenti owayeqiniswa wavotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le vele upresidenti yinto ongama mpela phambi kwabantu ayayikhulume nalo ma engupresidenti oright onormal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida angithi yena udla kahle ngoba yena uyatshona nguye kumele zinyama abantu kumele bedle umbhida uchaza khona lokho angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekho right ekhanda le lo muntu vele okuqala nje vele kacabani awukeli ukuthi ume phambi kwazulu utshele ukuthi uzulu umele edle umbhida hhayi kodwa okunye kuyadanisa kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivulela ukuthi lo muntu akuso president lo muntu vele ngisela umbulali nangapho akula muntu ongamboniyo izenzo zakhe awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo kucabange lawo uma ulesikolo akuso into ongayitshela abantu le uyakuthi abantu befile njani enhliziyweni zabo phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka lokudubeka okungaka abantu bethwele nzima uma ubatshele wenze futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida uthi bephile njani abantu engqondweni zabo uthi bephile njani enhliziyweni zabo angithi abantu bayabona futhi uyabadelela ukwenza izilimi yinto nje okunangaka
mina ngupandamoya ekulilima west kondolwane ugovernment mayengancedisa abantu ngezokulima fake abantu ukuthi kulima sifuna ama-regression sifuna amadamu ukuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo government kancedisa ukulima kube lama-regression emakhaya abantu baqeda indlala bafundise abantwana
yibo-ke abalaleli bethu be-studio 7 abasithumele imlayezelo ngenombolo zethu eze-whatsapp ezithi 001-202-465-0318 siyabonga
kuyasenzela kithi nabantu abasha kuyasenzela safasashiya basayenzela kithi nabantu abasha kuyasenzela
ukhanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. iStudio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli bebandla le-MDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje. Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayo ibonakale. Hayi, selugqiba-ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje elivalelisayo. Igama nguChris Gandhi, sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.